iqiniso phela singathi khona ukuvunyelwa kwe-starling ayisonto esingathi into enjalo vele siyikhangelele, kodwa inkinga khathesi ukuthi oqalakele ikhampani yakhona ikhethwe ngubani. Okwesibili, kanti uhulumende yena ama-policy makers ama-legislators badlale emdlalo bani, ngoba befanele babe yibo abakhulumayo ukuthi hhayi sesikulumthetho suvumele ukuthi i-starling ibe khona ezaniyezabe sokufakwa ku-public tender. Ngibona ngathi kuzakuba le nkinga khonapho ukuthi yena umongameli wenje ingenise endaweni vele angafanelanga ukuthi abe khona.
Abanye bayabuza ukubana kanti inkampani yona le ekuthiwa yi-IMC vele idlala ndima bani, ngoba amanye amazwe abala mankampani asebenza ukuthi kube le Starlink. Ukubona njani wena?
Yebo, iqiniso singazi ukuthi ngoba yena i-Starlink engxenye ibalendlela ezokudinga abantu abangabamela elizweni bekhangele ukuthi bona umumo we-business lakhona linjani. Kodwa njengokusitsho ukuthi kaningi i-Starlink ingavele inikeze imvumo yokusebenza elizweni, bazenzela bayadidingela bona kuje nge-DSTV. I-DSTV ingaviyanikwa imvumo i-license yoku-broadcasta eZimbabwe, ama-agents bazidingela bodwa. Yikho kuzakwa lo mbuzo ukuthi kanti yena umnumzana uEmerson Mnangagwa aze abe ngokunye futhi okhethayo, hhayi kulo muntu othalapha emsebenzini.